Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumbimbitho 2023 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo iyasincedisa thina njengamabandla ukuthi sizisise ukuthi ugwalo lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe komishini yeqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll.
Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW67 oqale izolo eNew York khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe komishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Abe-ZEC bathi kuyingozi kwezomvikela ukwenza lokho ngoba kulakho kusetshenziswa ngendlela engayisiyo okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende, umnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguZulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Makam, umnumzana Denford Halimani, ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters' roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters' roll.
Ukungelani lempumela yalolu daba sayidinga leyo voters' roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters' roll. Njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kule nsuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngalo i-voters' roll le, kodwa lokhu ingakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC unkosazana Ellen Shiriedenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasincedisa thina njengamabandla abantu jikelele ukuthi sihluzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lo muntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizokhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke lababelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court kusicelo sikaMakhamu yehlule, kodwa abezeki bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachuma isithupha lasikhombisa CSW67 oqale eNew York City izolo khonapha eMelika. Indikimba yalonyaka ithi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls. Sixoxe lomunye wabaphatheka kulomhlangano unkosikazi Audrey Charamba, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society, njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women Space Zimbabwe.
Hayi, umkhankaso we CSW hamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezekhangelane lenhloso yalomkhankaso ethi technological innovation to promote or to achieve gender equality in the digital age. Lamhla sesike sahlangana le labantu be ILO laba bakade beqala engingathi ILO care policy investment simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko?
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhangelane lendaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthi thatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo, kumbe ngithi okusebenza i-domestic work, kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi, bandise ukuthi beyiswe njalo.
Ngingathi ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo, i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le-digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba qondane lokudlwanguzwa kwabomama ikakhulu nxa sikhangelane le digital age engingathi ngama online technologies. Kwenziwe njani ukuthi omama kumbe abesifazane bezwe bengethuki, bezwe bengelakho ukwesaba, kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile, behlalisekile, bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa, alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusafanele benelise ukuthi basebenze bengesabi omakhale khukhwini babo, bengesabi engingathi ngama email, bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo Twitter labo Facebook. Bazi ukuthi labo bayenelisa ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa ngaloba ngayiphi indlela.
Lonyaka umkhankaso lo singathi ugcila kukuphi ikakhulu?
umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene sibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.
Unkosikazi Audrey Charamba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society njalo isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Space Zimbabwe. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ubona ukhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court namhla ecela ukuthi uchithe umtshado wakhe lo Chikore ngoba kungasela thando olukhona phakathi kwabo. Uthe njalo sebelenyanga eziyisitshiyangalonye 9 bengahlali bonke, kutsho iZim Live. Ababili laba batshade ngomnyaka ka-2014 njalo babikwa belabantwana abathathu. Ubona uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 kuthi uChikore yena ule ngamachumi amane lasithupha 46. Amapolisa athi abophe abafana abathathu abafunda esikolo seMathula High School eCholocho ngemva kokubonakala kuvidiyo bebhaxabula kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana ngenswazi lengodo. Omunye wabafundi laba ubonakala ethwele ibhemba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazele inkundla yesayithi ngokubotshwa kwabafundi laba njalo waxwayisa abantwana besikolo ukuthi bachiyane lokuhlukuluzana. Unyathi uthe ababili babasolwa laba baleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 kuthi oyedwa uleminyaka elithumi lasikhombisa 17. UZulu ubethukuthele phezu kwevidiyo le esithi abafana laba yizidlova ezimele zibotshwe njalo zixotshwe esikolo. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi we-Founders High School kobulawayo ngenyanga ephelileyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngengqamu umfundi we-Hamilton High School. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, ithi uhulumende kumele esule umthetho owalisa ababalisi ukutshaya abafundi ngoba isithi lokho yikho osokusenza abantwana besikolo babe ngamahlongandlebe. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomzali umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ividiyo yetsholotsho liyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba yizigebengu. Ungakuhlanganisa lakhona lokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona osokusilahlekela, sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu. Sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali, sifaka unyawo siyisigaba, sifaka unyawo singamatitshala, lo mthetho ufaka unyawo phansi. Sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa, umntwana ongumfana uyahlonitshwa, bonke balamalungelo. Kakho olelungelo lokutshaya umntwana, kakho lelungelo lokutshaya omunye. Sikwale lokho njengabantu njengesizwe, sikuqede dududu. Sikuqeda ngokuthi sibajezisa benza into egange kanjeya. Sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siya phambili. Kanti ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi. Kanti ke abantu basegoli, abanye basemelika, abantwana bayakodwa. Kanti ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo. Kumele sincedisane ke sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho, ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi yikhona lokho ya kodwa babe behlile ukufundisa. Asibajeziseni kakhulu njengakuyona leya video, kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokho yana kwamukelekanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumzali sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zeMathula High School eCholocho. ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo ohlangothi lwezemvikela kwele Melika umnumzana Lloyd Austin ngolwesibili wethekelele ele Iran engamenyenzelwanga. Ele Melika lilenani lamabutho azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 khonale. Injongo yamabutho la ngeyokupha izeluleko kanye lokusiza ekulwiseni iqembu le-Islamic State Group. Izizalwane zakwele Melika ezine ezabikwa yi-Federal Bureau of Investigation, FBI, zithunjiwe ngomvulo eMexico sezitholakele. Ababili batholakale befile kuthi kulabo abatholakale bephila oyedwa ulinyazwe kakhulu. Lezi zizalwane bezingene edolobheni le-Matamoros eliseduzane lomngcele wele-Mexico lele-Melika zisiyathenga imithi. Iziphathamandla zakwele Mexico zabika ukuba nalaba bantu bathunjwa ngabantu ababehlome izibhamu. Umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa ukhethe umphathintambo ozabona ngezamandla kagetsi emizameni yokuxazulula udubo lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni lakhe osolufike esibangeni esibi. URamaphosa ubuye wengeza umkhandlu kahulumende ngokuqoka njalo ezinye iziphathamandla ezimsekelayo phambilini kokhetho lonyaka ozayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe likhanya lilokhe liqina ngokusebenzisa idola leMelika okugoqela lo hulumende osevumela ingatsha zakhe ukuthi zibhadalise ngalo. Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstat luveze ukuthi ukusetshenziswa kwedola leMelika sokuyisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lengxenye ekhulwini 75% elizweni jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokho lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association inakhora, uthi uhulumende kumele avume mgceke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso yikuthi kudala imali yeMelika isiyiyo esebenza ethenjiweyo kwezomnotho, kuthenjwe i-euro, kuthonjwe ipula, kuthonjwe irandi. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe, nabosomabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi kabayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba kakulamuntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho-ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende, bakwazi ukuthi imali lile abathi kayisetshenziswe kayisebenzi, sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela iZimstat inakanela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola leAmerica. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga, uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni, izitolo, labantu nje abathengiselanayo emakhaya, imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo yikuthi uhulumende funi kuvuma ukuthi idola laseAmerica yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology, iNUST, uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubu esethusayo nxa liqathaniswa lele Melika.
Nxa sikhangela umumo womnotho, umumo wezinto elizweni jikelele, sinazelela ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe njengoba kuvele kwatshatsha kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe bayananzelela ukubana amachuma ayisikhombisa lasithupha ekhulwini yezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokho kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo. Okokuqala, ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi, okudala ukubana kufunakala imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika ekhansile yakobulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi yezicubungula inhlalakahle kaZulu zithi kuqakathekile ukuba lendawo zokuzilibazisa emizini ehlala abantu, ama-recreational facilities, ikakhulu kwabatsha. Lezi ndawo zipha abasakhulayo amathuba okuhlangana njengabontanga bexoxisana ngendaba zentuthuko, ukuphana amacebo lokuthola okokwenza ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukungena kumkhuba emibi eyokuganga kumbe eyokuthatha izidakamizwa. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi indawo zokuzilibazisa ezifana nenkundla zemidlalo etshiyeneyo, ama-swimming pools kanye lama-community halls ziyasilela kakhulu emizini abahlala kiyo, kungaba kusemadolobheni lasemaphandleni, okwenza bagcini bebanjwa ngamandla ukungena kweminye imikhuba ephambanisa impilo zabo. Okufakazwa ngumnumzana Thembelihle Mhlanga, omunye wabasakhulayo baselupane.
Ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni kubangela ukuthi ontanga ikakhulu bahlanganyele endabeni zokungezwa kakhulu, ikakhulu ekusebenziseni izidakamizwa, kunatha utshwala kakhulu, lokuganga sibili as i-crime, ngenxa yokuthi ayingqondo zabo ziyabe zingenzi lutho and bezihlalele nje.
Omunye njalo osakhulayo osebenza lenhlanganiso eye-Youth for Innovation Trust ukunceda intsha yaselupane leBhinga, unkosikazi Thando Gwinji, uchasisa ukuba ama-recreational centers aqakatheke okunganani.
Indawo lezi zibanika indawo yokuziqoqa, ukwengeza ulwazi, ukwengeza ubungcitshi kanye lamathuba okuthuthuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi masizimisele ukwakha ikusasa labontanga, siqalise lamuhla ukukhipha imali eqondane lokwakha indawo lezi zokuzithokozisa ikakhulu emaphandleni.
Umzali waseGwanda umnumzana Ndumiso Sibanda uthi abasakhulayo bemaphandleni babhekane lobunzima obedlula abasemadolobheni ngoba lanxa belezipho kwezemidlalo akulandawo lapho ababonwa khona yilabo abangabalolonga ukuze baphumelele.
Isigaba sakithi esaseGwanda njengazophose zonke izigaba zemaphandleni siyasilela kakhulu ngendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisa. Ngenxa yalesi sizathu, intuthuko yabatsha abahlala emadolobheni lentuthuko yabatsha abahlala emakhaya yahlukene kakhulu, kanti abatsha nabo abemakhaya banamathalenta abangasebenzisa ukuthuthukisa izigaba zabo.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso eye Community Youth for Development Trust esabeleni seMathebeleland South, unkosikazi Bongiwe Dube, ukuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyanceda akhele abasakhulayo indawo zokuzilibazisa.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ukuthi afake ama-recreational facilities lawo. Wona lawa angani akhona ezigabeni zethu, yanazelela ukuthi they are not functional awasebenzi. So there is need ukuthi avuselelwe khona ezakwazi ukuthi aphathise kuhlontanga.
Ummeli wewange edalele phalamende, umnumzana Daniel Molokele, uthi bona njengedale bazakhuthaza ukuthi ugatsha olubona ngendaba zabatsha lulungisise udubo lokusilela kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni.
Kwakunjalo ngesikhathi kwe-colonialism kusabusa bamhlophe, kwaqhubekela kwaba njalo ngemva kozibuse. Thina njengeParliament sizakhuthaza iMinistry of Sports, Youth and Recreation ukuthi iphume le-program yokuvula ama-recreational facilities and amenities, kwenza ukuthi abatsha babe nendawo lapho abakwanisa ukuyahlangana khona bezijabulela bezivumulela.
Umqondisi wezemidlalo kanye lokuthuthukiswa kwendawo zokuzilibazisa kugatsha lwendaba zabatsha uDr. Eugene Chidakwa uthi sebekubonile ukuqakatheka kwalezi ndawo, kungakho sebeqalisile ukwakha ukuze kungabi lesigaba esizasala singela.
We have identified places like Wedza Country Club.
Khathesi kulomsebenzi esiwenzayo eWedza Country Club baseChiretsi. Sivusela njalo sakha inkundla zemidlalo le ndawo yokuzithokozisa eRafa Moyo esabelweni
seGoodrafamoyo.
Kodwa abanye abacubungula indaba zabasakhulayo bathi udubo lokusilela kanye lokungatholakali kwendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisela emaphandleni yindaba engaqakathiswayo nguhulumende. Bathi nxa uhulumende sehluleka ukwakha izikolo ezeneleyo emaphandleni okwenza izifundi zihambe imango emide zisiya ezikolo ezikhatshana, pho indawo zokuzilibazisa zingakhiwa njani? Kodwa nxa kukhangelisiswa, abasakhulayo basemadolobheni bakhanya abahlezi kamnandi ngoba indawo zokuzilibazisa zinengi lapho abahlala khona. Lezi zihlanganisela ama-community halls, ama-libraries, inkundla zemidlalo etshiyeneyo kanye lezokubukela imifanekiso yamafilimu, ama-movie houses. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo olwe voter registration lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW 67 oqale izolo eNew York City khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mkabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mkabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Belilalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.